Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wolamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 31 kuNtulikazi 2022 nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngezisebenzi uthi uzokwenza umhlangano omkhulu kusasa lezisebenzi. Izisebenzi ezikhala ngeholo eliphansi zithi awusuze ubancede umhlangano lo. Sebedlela evalweni abadabuka eZimbabwe abesaba umkhankaso we-Operation Dudula kwele South Africa. Zalathulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umnumzana Paul Mavima ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezisebenzi uthi uzakwenza umhlangano omkhulu kusasa eHarare lezisebenzi lapho bazakhulumisana khona ngezikhalazo zabo. UMavima uthi uhulumende ufisa ukuba bekhulumisane kahle ngeholo lokunye okubahluphayo okuqela izinto ezijeneyo.
The purpose of the meeting, Vajonga Kambemiri, is for government to sit down with all worker representatives within the public service, in fact, within the civil service, be it teachers, be it the general civil service in various ministries, in order for us to find a common position as to what is possible given the economic situation as well as the fiscal situation.
Injongo yomhlangano lo ukuthi sihlangane lezisebenzi zikahulumende ezinjengababalisi labanye ukwenzela ukuba sizwane sibili ngababhekane lakho njalo lokuthi singenza njani ngakho ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka. Ngibona engani singenza njalo sizadonsa ndawonye.
We'll do that, but we are pushing for moderation on both sides so that we can eventually get to the stability that we want, general economic stability, currency stability, and with that it will mean that as we go forward our own currency can be a currency that people have the confidence in, and it can be a currency that can sustain wages and salaries.
Uhulumende ulakho ukulungisa lokhu ababhekane lakho ngendlela ayenelisayo. Sizama ukuba sonke sidlelane kahle. Sizahlaziya lokugugudeka komnotho ukuze sibone ukuthi imali yethu ingasetshenziswa ukubhadala iholo lezisebenzi. Okwesikhathi eside kungaguqulwanga indlela abahlawulwa ngayo. Sizasebenzisa imbuthano yonke yezisebenzi labaqhatshi ukuze silungise okuhlupha izisebenzi.
The workers, industry as well as government.
UMnumzana Paul Mavima uphethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezisebenzi. Ubeqoqa le Studio 7 eseHarare. UMnumzana Neva Nyawunzi okunhlanganiso yababalisi yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe uthi akusuze kuphume okubambekayo emhlanganweni lo.
Kudlala isikhathi kuphela because kuma-meetings wona lawo kukhanya akula lutho okuphumayo. It's just a repetition ezinto ezihlala ziyenzakala every time and again. So thina njengababalisi uyathenga ukuthi khona hayi lapha sidlalisa isikhathi sike safaka okudala izikalazo zethu zama-demands, but kukhanya ama-demands ayo ngikhona vele bona abakayenzi anything okwakathesi.
Lizakwenzani?
Bazahamba vele ama-representative ukuyohlangana laye, but angiboni ukuthi kona kule anything okuzaphumayo because thina vele sesibhalelwe lokhu esikufuna ukuthi sifunani from u-employer. I-meeting yakusasa it was possible, kwakumele basithele ukuthi kona hayi izikalazo sizibonile, so sizalungisa lokhu nalokhu nalokhu, basinike ama-timeframes yokuthi khona uyayenzwa nini so that at least sibekwazi okokuthi khona umhlangano lo at least kuyaphuma something.
Lina kuyini elikufunayo khonapho?
Ama-salaries for ama-civil servants kumele bapheke at least using US dollar. Even if they are going to give us the RTGS, I'm going to mail us the RTGS using the black market rate, so that is not the Maliviana. They are going to give us the US dollar with black market. You know what? I'm going to see Maliviana from M Bank Bangasinika bank rate, if you need option rate. So as you can see, it's a 540 US dollars equivalent. Or maybe they can give us ERTGS equivalent to 540 using the black market, which is Katesh at 950. Katesh na kangira watu na amanesis bahore imalene mbugu seratina amanyamasi vutevan. I reason niya kutu kona balama allowances amanene. Tina sige sati kuna ama allowances for a number of other things, senior teacher, UTIC, special class teacher, or whatever case they haven't done anything containing ama allowances. So, sifuna ama special responsibilities, and even the grading structure, iachiane grading, ama grade. You find you go to one head, iachiane the ordinary teacher, maybe the 10 RTGS.
Umnumzana Neva Nyawunzi, ukuhlanganiswa yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe. Ubexoxa le Studio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Ambrose Sibindi, okuhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions.
Okuqakathekileyo esingakutho okokuqala yikuthi umhlangano lo imibuzo yokuthi i-agenda imi njani, ngoba okuqakathekileyo nxa abantu behlangana bekhulumisana umkhadi lezisebenzi, okuqakatheke kakhulu yikuthi i-agenda abayilandayo yiphi. Yikho kumqoka, kodwa-ke izisebenzi zikahulumende cacile ukuthi bona kathesi xa besiyahlangana bekhulumisana lo hulumende ongumkhathi wabo, bakhangele ukuthi inkulumo yami ukuthi imali le eyemzini i-American dollar bayithola njani, bathola malini, kwabakhangeleleyo. Bayacaca ukuthi ubabele bebekhuluma ngalo imali ephephukayo idola leZimbabwe kumbe sithi RTGS yeZimbabwe akubancedisi. And leyo ngqondo ungayinanzelela yingqondo eqinisekileyo, ngoba eqinisweni yikuthi eZimbabwe uhlube esilalo ungaze unikwe le imali yakhona seZimbabwe i-RTGS. Uqeda ukuyinika sokufanele ukuthi uhambe uyedinga imali American dollar eza kungethi ukuthi uthenge. So ingqondo yabo iqondesibili. Ukuthi kuzaphumane yikho kuwumbuzo omkhulu khonokho. Kodwa esikhathi ma uhulumende laye kumbe umkhathi onguhulumende elaleli zisebenzi laye engumuntu ophila eZimbabwe ezibonele okwenzakalayo besikhathi ukuthi uhulumende alaleli izisebenzi agcwalise izifiso zabo. Kungenzeka ukuthi engxenye imali abayifunayo nge-American dollar ingafiki khona phana, kodwa sikhathi uhulumende ahambe ngaleyo direction bayevumela kuleyo mali babe bafake le ndaba ye-RTGS eceleni kwesi kukhangeleleyo.
Ye, usezicathulweni zikamavima wena ungenzani ngodaba lona?
Ngoba nxa sikhangele izisebenzi lo mkhathi sikhangele ukuthi into enkulu yilokho esithi thina yi-production, ukuthi ekutheni kwakho konke kufanele ukuthi izisebenzi lo mkhathi wabo baphathisane bakhulumisane bazwisisane ukwenzela ukuthi impumela yomsebenzi uphumelele. So mna umavimi benza kwenza ukuthi ngilalele izisebenzi ngoba sizwile ukuthi kuthiwa kuzabe kukhona futhi abamele ugatsha lwe-finance okuyiba abanikazi bemali. So nxa kunjalo ngumavima benza kaye bona bemali ukuthi abaye balaleli izisebenzi kwenzela ukuthi bazwisise labo balandele babanikele imali ethengayo idwalemeli kwenzela ukuthi umsebenzi esiwenzayo amatisha enelisa ukuthi asebenze abantwana babhenefithi ekasi ephezulu. Kuthi labo abomongikazi labo abakhangele ezempilakahle labo basebenze bechelesile kwenzela ukuthi kuzigulane abantu bathole impilo enhle, ngoba nxalo okungenziwa ngaleyo ndlela kuzenza ukuthi abantu bahambe emsebenzini otitshala omongikazi bonke abasebenzi bahambe ngeke babe yizidumbu nje, kodwa beyafika khona bengenzi lutho ngoba vele bengabantu abalambileyo bengabantu abangathi bazwa bengaphathekanga kuhle, kwenza umsebenzi ongaphumeleli. So ngumazi nebenza kwenza ukuthi hhayi ngifuce bona befanetha lelilaleli zisebenzi elibanika imali ethengayo i-American dollar.
Umnumzana Ambrose Sibindi, ukunhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, besixoxa la esekobulawayo. Sebedlela evalweni abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa kulandela ukususwa ezindlini ngenkani kwabanye babo khona ngaleke kwele South Africa. Umnumzana Ngabuto Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uthi ividiyo ebhodabhoda enkundleni zokuxhumana etshengisa abanye abantu besuswa ezindlini yenza bengahlaliseki. Kulabantu abazwakala bekhuluma kubi ngabantu bokuza kuvidiyo le. Umabhena uthi bathe amade ulandela isenzo lesi.
Kunabantu bedudula okukhanya bangenele abantu bokuza kwenye indlu kawucaca ukuthi kukuliphi lokishi kodwa babangenele bakhipha impahla zabo bethi laba bantu kababuyele kubo kasilalwazi lokuthi owe isibangela salokho yini ngoba ngithi abantu nxa behleli kabazingenele nje baba lesivumelwano lomnikazi wendlu bayisanelane phansi ukuthi bayahlala babhadale imali esingakwaziyo ukuthi ke umnikazi wendlu yena ungapi kasi laqiniso lokuthi umnikazi wendlu leyo isizalwane seSouth Africa kumbe la isizalwane esingabuyi eSouth Africa kawucaci konke lokho dinake njengenhlangano kasivumelani lokuthi abantu bazithathele umthetho behambe behlukumeza abantu ezindlini zabo.
Sizongathi ke luphathwa njani udaba olunje baba Mabhena?
Kumele nxa kuyinkuthi umuntu wenze icala umba abantu benze icala kube ngamapholisa ayiwo asebenza lowo msebenzi ngoba nxa sekungena abantu njengalokho esikubona kule video elokhu ithunyelwa emagrupini amaningi kakhulu weWhatsApp kusuka kusethuse ukuthi kungani izinto ezinjalo ziyekelelwa senzakala ngoba umthetho kumba abagcini bomthetho ngamapolice kakumelanga ukuthi umphakathi nje uthathe umthetho ufake ezandleni zawo. Singathola ukuthi kungaphi sizazama ukuthi sibozisise ukuthi kwenzakalani kungani amapolice evumela abantu bethatha umthetho beyofaka ezandleni zabo behamba besiyakhipha abantu abazihlalele endlini.
Unumzana Ngqabuto Mabhena ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa besuka la eJohannesburg. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abantu ababili bafile kwalimala kakubi abahlanu ekuqhamukeni kwesehlakalo.
Inhlanganiso ye-United Nations ithi kumele kuvikelwe isiphepheli emhlabeni wonke jikelele. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba i-UNHCR ithi zinengi iziphepheli ezidabuka kwekuzwekazi le-Afrika ezithunjwa emazweni atshiyeneyo zisetshenziswe njengezigqili. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba uMongameli Joe Biden wakwele Melika ohlolwe izolo watholakala eselelinye igciwane le-COVID-19 uyazihambahambela e-White House engavezi ukuba ulomkhuhlane lo utholakele ele COVID-19 ngeviki ephelileyo lokhu ngokwesibili ukuba uba lomkhuhlane lo.
Abantu ababili bafile kwalimala kakubi abahlanu ekuqhamukeni kwesehlakalo sokudubulana ngemibhobho edolobheni ele Los Angeles.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagazi athi 909 meter wave kunapha-ke nxa lifuna ukuthi lingene sixokheni sibaningi. Ye okwamanje-ke sike sizwe i-religion lapho-ke uNtungameli Nkomo axoka khona labantu ngezokholo lwesikristu. Ake sizweni khonokho-ke ukuthi uthini namhlanje usibhadeleni uNtungameli Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngoNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga ukwamukelwa kulolu hlelo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje bengifuna sikhangele umbhalo okhangelane lokugcina kuhle imvelo yethu. Ngikhangele kuGenesis ichapter ka 1 iverse ka 11 ithi yona uNkulunkulu wasesithi umhlaba kawuveze utshani lemibhida ethela inhlanyelo lezihlahla ezithela izithelo ezilenhlanyelo yazo ngezinhlobo zazo kwaba njalo umhlaba wasuveza utshani lemibhida ethela inhlanyelo ngezihlobo zayo lezihlahla ezithela izithelo ezilenhlanyelo yazo ngezinhlobo zazo. UNkulunkulu wakubona ukuthi kuhle, kwaba khona ukudla lokusa, kwaba lusuku lwesithathu. Ngakho-ke lumbhalo engiwubalileyo uyasitshengisa ukuthi yona imvelo umhlaba wonke jikelele nxa sibona utshani, sibona imbhida, sibona izithelo, sibona izihlahla, konke lokhu yizinto ezadalwa nguNkulunkulu. Wathi uNkulunkulu esekudalile wasesithi yena kuhle, kwaba into enhle kakhulu. Lapha sikunanzelela ukuthi uNkulunkulu wadala zonke lezi zinto umuntu wayengabi khona, kodwa siyahlangana lo muntu esekhona. UNkulunkulu esedale zonke lezi zinto, uNkulunkulu wasemfaka engadini yakhe umuntu ukuthi e-Eden ukuthi laye ayigcine, ayihlakulele, ayikhangele ibenhle. Ngakho ngalezi nsuku nxa sikhangele i-Eden yethu isingumhlaba wonke jikelele uNkulunkulu owasinika wona. Siyananzelela ukuthi thina lapha elizweni lethu leZimbabwe singangena kumbe sithi selupane, uyabona izihlahla ezinhle, siyabona izithelo kumbe kusebhinga kulezihlahla ezinhle izithelo, kumbe kusemakhaya khonale eMzarabane, kumbe kusemakhaya eGwanda eNtebe khonale lendaweni eBite Bridge ePlumtree, konke zonke lezi ndawo siyabona izithelo, siyabona ke inyamazana uNkulunkulu azibekayo emhlabeni ukuze zibe isibusiso kithi. Lapha ngithi ukuthi abantu abaningi abakunanzeleli khonokho ukuthi lesi yisiphi uNkulunkulu asinika sona ukuba sisikhangele. Yikho uNkulunkulu wathi kuhle eqeda ukudala zonke izinto lezi, kutho ukuthi wayekhangelela ukuthi zibe khona. Khathe siphila ngensuku lapha abathi ngesilungu asebekhangela khona ukutshintsha komkhathi esingathi climate change. Kusenziwa kuyini? Kusenziwa ngokuthi umuntu kasagcini kuhle imvelo, kasagcini kuhle izihlahla, kasagcini kuhle izinto zonke lezi uNkulunkulu azidalayo ukwenzela ukuthi zisigcine lathi. Siyakwazi ukuba nxa sikhangele ze-science, siyakwazi ukuthi izihlahla lezi yizo ezisinika umoya esiwuphefumulayo ukwenzela ukuthi siphile kahle. Kusho ukuthi uNkulunkulu wathi ezidala esithi kuhle, wayekwazi ukuthi lezi zihlahla zizo ezikwanisa ukunceda ukuthi umuntu aphile, athole umoya ukwenzela ukuthi nxa ewuphefumula lowo moya umzimba wakhe uqine. Siyakwazi ukuthi uNkulunkulu wathi edala lezi zihlahla wazidala njalo ukuthi yizo eziselaphayo. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi ukuzwisisa kwethu uNkulunkulu, ukuzwisisa kwethu ivangeli, sizwisise ukuthi silomlando thina njengabantu ukugcina imvelo yethu kuhle.
Kuyiphethe mfundisi.
Egama likaJesu niyathandaza baba, size ukuba lapho esikhona sibe ngabantu abagcina kuhle lumhlaba wasinika wona, sibe ngabantu abakhangela imvelo yethu, sibe ngabantu abangadiliziyo umhlaba kodwa abawakhayo. Egama likaJesu niyathandaza, amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi useniSpanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabakhulu uNtungameli Nkomo ungadina kusasa. Kwezabatsha namhla sikhuqa loKhulekani Dube odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa.
Ngizihlalele nje zama ukuthi ngizitshayele ngamapistop wami kulaptop la.
Kunjani eJohannesburg?
Hayi, Johannesburg uhleli kunjalo, kuyancingiswana kuphela lapho.
Ye, awuzange akwageke khona mfana.
Ngila 4 months ngisuke ekhaya.
Oh yebo.
Ey.
Ususebenze kodwa?
Angizange ngiyime ukusebenza, vele ngihleli ngisebenza. Manje sengishaya indaba yamapermit, maybe ngizogcina khona engasasebenzi yabo.
Wo uvele kathi le permit yakho.
Eh.
Ilani special zibabu permit.
Eh. Ah mina ngisebenza njengechef uyabona kwenye guest house la manje. Ah kwamanje sasebenza but ngendlela abathethe ngayo ukuthi 31 December masingaphumelanga uku apply ngabe kanjani. Lati sazama nga apply la mloku yenza didekile komqondo ukuthi kanti ngizoqala phi yabo.
Kuyinokuhluphayo tu.
Ama terms and conditions phela ukuthi like uthole I permit njengoba ungela like ama critical skills yabo.
So kumele ube lani. Khuluma sibe ujule ba.
Angithi ufanele ngiqale ngiapply iwaiver. Yabona ama conditions of getting iwaiver first then iwaiver wathi uzoyithola like after si approve Department of Labor then they give you green light to go and apply for a general workers permit. Yabona so is the process ukuthi if I start it now until next year because iwaiver iyathatha maybe 3 months 4 months of which siyabese ku December yabona.
Ngiyakuzwa dube. So kuyahlupa phela lokho.
Ah vele kungunzima amadoda amani laba vele yabona singabona siphumelela lapha kusho ukuthi hayi ela ko dube idlozi liyabe ligida kahle.
Hayi la kumthembo mina lazi vele ligida siya lapha kumele liye khona. So ngiyakwazi.
Hayi ela ko dube siyalidinga manje ukuthi ke lizame kusondela eduzane libone kwenzakalani ngoba abantwana bazolamba ngokudala la.
Ngiyakubona sibili. So manje uzayenzani mfowethu?
Ah mfowethu yazi okunye sesiyakubeka kusomandla ngoba sesingasho sithi izophuma oyingaphumi yabo.
Kodwa wena ubona iyaphuma kuphela.
Ah tini inkinga sazi phela ukuthi kuzophuma uma ngeke kuphume. Yabona yini ngoba angithi kule panel ezothatha izinqumo, ithatha izinqumo zokuthi can you grant him the permit or is the rejection because you know inkinga futhi using imali. Imali yangkhona sinayo yabona ukuapply ama like waiver but 1.550 and then after that vanese ufuna clearance mbuya sezimwe police station yabo so fanele siyedinga
imali
so fanele siyofuna clearance le ekhaya le
manje uzayithola njani
yikho ngithi ukuthi hey kunzima mfowethu
ngoba uhamba ekhaya phela abadala siyamazi vele ngwesisi singamnike lutho
hey wona inkinga lapho azazi ukwenza kanjani ube siyafika that is dinga esasifunda la basesipoliseni basizamela ama clearance
yebo kuzamela iplan ya
ngoba kodwa ipolice clearance ngizayifuna uma sengithole i waiver yabo
so vele kunjalo
eh ngizamela iprocess yakuqala mangi imvumela then sengizokwazi ukufuna ipolice clearance ma bengideclare ku waiver there's no need for me ukuthi ngiyofuna ipolice clearance yabo
so sokumele uhlale ngenkani
angiyazi maybe sabe silithinta khona lisixhuma la lisinikeza ama qhinga ukuthi impilo singayibambe kanjani si adjust situation yasekhaya yabo
Yeah ngoba kuyahlupa. Ekhaya vela kubuyele kuphela.
Ah mfowethu yabona mina ekhaya ngabuyela but inkinga yo angazi ngiyoqala phi.
Kuyahlupa.
Yazi kube kuthiwani so mfowethu yabona. Ukube kuthiwa ngine maybe ngingaba le email yangu ngeke ngibone ngilamanye amapepha ami ngawenza ekhaya lapha ngistakile I don't know where to start but sort of a business nyane yabona. So if maybe manga nginikeza i-email yakho ku-email lama iphepha la ngoba angeke ngikhulume ngale moya endingilani maybe ungamphendula ungixwayisa ukuthi umbonise ukuthi indoda mawufika ekhaya lento le ufuna iphumelele ufanele uhambe kanje ngoba lami sengicwa okokufuna umsebenza ngisafuni yazi sengifuna ukuthi like ngiziqhashe ngizikwazi ukusebenza sengisebenzile iminyaka eminingi eGoli la
so le muli ulomfazi ulakho
konke lokho nginako
banga kathesi
Manje basekhaya manje bashiye manje kha.
Yema dodo kunzima he?
Kunzima.
Lo ngukhulekani Dube odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa limzwile sibile khuluma ngokuthi wenzani kula ngale kule South Africa. Wenzemidlalo iqembu leHighlanders Football Club libe ngujikile obhanqa leTenax Football Club. Emdlalweni weCasilaga Premier Soccer League odlalelwe eBarberville Stadium namhla kobulawayo. Emidlalweni efanayo ngezi Platinum 2, Triangle United 0, Manika Diamonds 1, Yata 1, Dynamo Stimbare 2, Bulawayo Chiefs 0. Okwamanje sike sizwe ezomculo.
Salubonani, salubonani lonke. Ibizo lami ngu-Anton Wakwachuma, ozalwa lapha enkaya endaweni yaseziqalabeni. Ngaphansi kwenduna uMadliwa uSabhuku umkhululu. Ngidume ngebizo elithi Mlando wetshitshinyane emnyama emculweni kaMaskandi, umculo engiwuculayo. Ngiqala ukucula ngo-2015. Manje nginamadlalade awu-4. Idlalade lami lokugcina isihloko salo sithi Sorry Baba Boyisa. La emculweni ngene ngicula na nomfana ozibiza ngomqhelukelo uzamana wabuthelezwa wasenquthu lapha eSouth Africa. Uyo umfana engene naye emculweni kodwa ngimthole yena ekhona. Isifiso sami ngesokuthi abantu bangakithi eZimbabwe yonke jikelele ikakhulu komthwakazi besinake singabeculi ukuthi besiqhatshe kuma shows, kuma business opening ceremony, kuma birthday parties, emishadweni, kuma political rallies. Njengamanje kuyakhampenwa ukuvotwa emandebeleni ngapha besifisa ukuthi abantu bakithi besiqhatshe njengoba abaningi sebeyasazi. Siyake sihambe siyecula endaweni yangakithi enkayi emanomano endaweni ezinjalo. So isifiso sethu ukuthi abantu besinake singabaculi ngoba ukuba umculi ukhuliswa ngabantu, awuzikhulisi wena. Futhi awukwazi ukuthi ugide uziqakezela uthi wena uyakwazi ukucula kodwa abantu bengakuzwa. Abantu yibo abasizwayo. Kodwa uma ngabe besizwa, sicela ukuthi besisapote ngokusiqhatsha, ngokusithengela ama-CD. Ngingumfana ongalisabi ihlazo, angilaso isponsor. Into siyazenzela sikhiphe ezikhwameni zethu. Kungaba yinto enhle ukuthi sithole isponsor kubantu bakithi. Siyazi abantu bakithi baningi abalawo amandla ukuthi besenzele izinto. So singajabula kakhulu uma singathola isponsor ikakhulu enkayi kanye nomthwakazi wonke jikelele. Ngingumfana mina ofunda emaphasaphasa primary school lapho engafunda khona. Ngazosuka lapho-ke sengisiyafunda kwesinye isikolo. Isicelo sami yisupport enkulu kakhulu kikho konke especially kuma political parties lawo abhizi ngama rallies njengamanje ngoba kukhona ama political parties esisebenza nawo. Asina ukuthi yilipi iqembu, yilipi iqembu ngoba uma ungumculi ungumuntu okhangisayo yonke into, uyi ambassador, uyi real model. So sisebenza nalobu ubani kodwa ekusebenzeni kwethu sisuka singakhangelisi komunye umuntu oro sithethise omunye umuntu. Ngiyabonga.
Yes, siyabonga kakhulu ke namhlanje yimi ke uDeeps Dube khonapha emsakazweni wenu, ngingakhohlwa ukuthi lihlale lisixhumaxhuma. Siyabonga kakhulu, lilale.